Umnumzana Winter Molotsi ilunga ledale lePhalamende elimela idolobha leFrancis Town lendawo eseduze lithi lolu dubo selugqele okwedlulisa amalawulo lamapholisa esehluleka ukululwisa indawo yeFrancis Town yona enyokhokashani lomncele weZimbabwe ilegolide elinengi. Umlotsi utshele iStudio 7 ukuthi lokhu sekukhange abeZimbabwe sebegcwele indawo yonke betshiya lamagodi angacitshelwanga.
It is indeed true that we have thousands and thousands of people from our neighboring country who are illegally mining gold in my constituency. And
kulungwane zakeZimbabwe abangena bezokwemba igolide okungekho emthethweni. Sekulesikhathi lokho kusenzakala, abomthetho bayazama kodwa akulula.
Umulutsi uqhubeke esithi abantu abangena bezokwemba igolide bagcina bedala amacala.
It has also led to an increase in crime, in the constituency congestion.
So udale ukuthi kuqonye ukudalwa kwamacala futhi iqiniso sibili ukuthi silohlupho. Sengicele umphathi ntambo wezomvikela ukuthi aphathise abone ukuthi abantu bethu bavikelekile.
Ngolokukhathazeka ukuthi abeBotswana sebefuqele phandle laba bangena bezokwemba igolide ongekho emthethweni.
Not only our people but also our natural.
Akumele sibone ukuthi ezenjiwa zethu ezigoqela igolide ziyavikelwa. Uhlupho olukhona ukuthi abantu laba sebethathela abantu bethu ilitshe eliyigugu okumele ngabe baphila ngalo.
AbeZimbabwe abahlala eBotswana abafana lomnumzana Ntokozo Thebe bathi noma kungalunganga kwenziwa ngabemba igolide ongekho emthethweni yinto engamangalisiyo.
Ngabantu abaphambanisela abanye abantu. Athola ukuthi ngabantu belaziwa. Olulo sikhathi sinasihlala beqalisa ukuzokwenza ukuthi uhulumeni beBotswana agcine sekufika futhi ubhova esesenza ukuthi aphinde futhi aqalise ukusenzela okunye.
Mnumzana Thebe uthi konke okungahambi kuhle kugconwa kwabeZimbabwe.
Ukuthi omnye umuntu ngasenza ulutho yabe ngaboni ukuthi onisele omnye umuntu yikho lapho kulenkinga. Umuntu owenza ulutho engananzeleli ukuthi kodwa lokhu ngangikwenza akangizoniseli mina, ngonisele omnye umuntu. Mina ngokufisa ngesithi ngababandla ngamapolisa ngabomthetho babanike that judgment yokuthi omunye ngayeza kuze ukuthi ujajiswe kuzangaphi.
Abanye sebeke bamiswa phambi komthethwandaba phezu kokwemba igolide ongekho emthethweni kodwa amapholisa kweleBotswana athi lokhu kuyaqhubeka kungabuyeli emuva. Iningi ngelingena liyembe ngitsho lebusuku bese lichapha umngcele libuyele ekhaya lingasebenzisi indlela eziqondileyo zokuhamba. Kusenjalo leBotswana likhala abeZimbabwe basetshenziswa ukuntshontsha umhlabathi okwakha endaweni ezijeneyo. Amapholisa ekhala ukuthi kufakwe imithetho eqinileyo ozakwenza ukuthi izigwebo zibe lukhuni. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7. Ngisakhona kwele Botswana.